Intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela impuphu, amafutha okupheka, ichukela, iflawa lokunye iqhubeka iqansa kokuphela osekusenza abantu behluleke ukuthenga. Lumsakazo obhode kwezinye zezitolo wathola ukuba intengo isiqonge okuphindiweyo, kanti labathengi bebebalutshwana okuyisibonelo sobunzima uZulu abhekane labo. Ezitolo eziningi i-2 liters yemazowe ibiza i-$335.99 yeZimbabwe, i-50 grams ye-washing powder ibiza i-$159.39 kuyimali yeZimbabwe, ikhabishi eyodwa yona ibiza i-$109, kuthi i-10 kg yempuphu ibiza i-$557. i-2 liters yamafutha okupheka ibiza i-$439.99, i-500 grams yamatemba yona ibiza i-$674.99, kuthi i-2 kg yechukela yona ibiza i-$246.99 kuyimali yakuleli. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nomthandazo Maseko uthi zonke lezi zintengo ezingeneliswa yimuli yakhe.
Bengithenge 20 kg zempuphu, khathesi sokusenela i-10 kg. Amafutha asendrijisile, ade ngithenge 2 liters, khathesi sokuyi-750 mls. Lokhu akusaqedi inyanga, and sokusiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba inyanga ukuthi iziziphele isiqeda nzima, asika-afford ama-basic commodities lawo. Njalo kunye ezinye izinto kade sizithenga kanjengaboflower, orice, sesisakhathi la siseneliswa ukubathenga ngenxa yokukhwela. Umholo wona ungakhweli, lokhu mile ndawonye. Le mali yonale madlana esiyitholayo vele ayeneli, so sokusiphatha nzima kakhulu.
UMaseko ucele uhulumende ukuba angenele kulolu daba.
Manje ubuhlungu futhi okunye, izinto zangkhona zikhwela ngeyethu imali, izimdola zizokhwela nange-forex yonale esingelayo. Siyacela sile ukuthi ngabe kuyavuma ama-basic commodities abe nganeno, kube ngcono engaduri lathi kube affordable, kukhangelela ukuthi uZulu vele uthola imali engakanani, lalapha emsebenzini bathola imali engakanani, lalabo abazisebenzelayo bathola imali engakanani. Iye kureduce bebone ukuthi wonke uZulu uyakwanisa uku-afforda ama-basic commodities.
Umnumzana Victor Dube ohlala eBudiriro eHarare uthi ukukhwela kwempahla ezitolo akuhambelani lemali eholwa ngabantu.
Kathesi sikhuluma nge-COVID, abantu abakwanisi ukuthi benze izinto zabo. Sikhulume ngakhonokho, sikhuluma ngeze-COVID, abantu badilizelwa impilo yabo khonapho ama-operation abo lawa, kanti bafuna ukuthi abantu bephile njani. Ngapha intengo ziyakhwela, imali uzayithatha nga? Sokusitsho phela ukuthi izindlu zonke ziza kuthi hayi isinkwa sisadliwa, lokhu akusadliwa, bedlini abantu bonabo. Nxa sesibona kusasa sokube ukudlwama udlwama ukuthi uzihambela nje umuntu akubambe akukhame, siyabe sithi kubangwa yini? Ikhonokho nje ukungela control okukhweza izinto, lenza izinto ukuthi abantu behluleke ukuphila.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ophatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abathengi kunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi abanengi bathwele nzima.
Abantu bayahlupheka kakhulu ngokukhwela kwentengo yezinto. Lokhu kuhlangana kakhulu lokuthi kulama lockdown abantu abasebenzi, ayikho imisebenzi vele kwanhlobo. Abantu bathwele nzima, kukhwele yonke into abantu abayidinga ukuthi baphile ngosuku ngosuku. Ngokunjalo baningi abantu asebekosekusa kushone ilanga bengazange bahlangana lokudla, sekugcwele lokho okuthiwa i-child malnutrition, i-child hunger.
Uncube uthi uMangoye sebelala eziko emizini eminingi emadolobheni lemaphandleni.
Imizi esiwele ngaphansi ebuyangeni lasekusweleni ukudla isiminingi kulalokho ekade ikho khona, kutsho khona ukuthi ilizwe selilohlupho, selilosizi, selilobuyanga, lokusweleka kwemisebenzi, lokusweleka kokuphila okwedlula lokho laliyikho khona eminyakeni engu-5 engu-10 kusiya le emuva. Isimo sakhona sidinga ukuthi kulungiswe ipolitiki, kulungiswe zomnotho, kulungiswe konke, ngokuba indlela okukhwela ngayo izinto kusho ukuthi abantu bazaphela bebulawa ukuswela ukudla, i-malnutrition, le ndlala nje.
Ingcwethi kwezomnotho lezombusazwe umnumzana Lubani Nondo ulandisa ngembangela yokuqansa kwentengo.
Okunye okungakhangelelwa ukuthi yona i-COVID-19, thethile COVID-19, uhulumende uyamisa into eziningi ukuthi ziproduce elizweni, uyabevalavala amakhampani, where the company eqakathekile or what abakungeni. 2, le restriction of movement of goods ezivele South Africa zibuya kwele Zimbabwe layo iyayisiya phezulu. So sesithola impahla ezincane onxa sesizithola sesizithola ngentengo ephezulu. Olunye ulutho singalukhangela, iSouth Africa ngokwayo iyabhebha. I-economy yeSouth Africa iyaphansi, nxa isiyaphansi okutsho ukuthi thina njenge-supermarket eSouth Africa, ngoba thina siproduce ilutho sesithola lathi intengo zinjani ziphezulu.
Asanelisanga ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngokulungiswa kwempahla lokuthengiswa kwayo unkosikazi Sekayinzenza, yena ube kuthiwa usemhlanganweni wequla labaphathi ntambo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.